uhlelo lwethu lamhlanje oluphathelane lomkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yevele sixoxe noDr. Thathenda Chingozo, ingcwethi yokwelatshwa kwemvukuzane u-oncologist osebenzela eBulawayo Cancer Clinic. UDokotela Chingozo uchasisa ngemvukuzane yevele eqalela kusibanga lapho umuntu acatshangelwa ukuthi ulomkhuhlane.
Umuntu engananzelela ukuthi uneqhubu eveleni, uyahamba kudokotela okuthiwa ngu-pathologist ozokhangela ukuthi imvukuzane le isikusiphi isiqa. Imvukuzane ilezigaba ezisuka ku-stage 0 kusiya ku-stage 4. U-stage 0 kuyabe kusasekuncane kakhulu, kungakaze kusabalale lomzimba. Kusigaba sesine, imvukuzane iyabe isihambe kwezinye izitho ezigoqela amaphaphu, izinso lezibindi kanye kumbe emathunjini. Nxa umuntu engabonakala ukuthi unomvukuzane, uyahanjiswa kulokhu esikuthi yi-CT scan, kodwa lokhu kuyadula kakhulu, yikho lapha sisenza ama-x-ray kanye le-ultrasound scan ukuthi sibone ukuthi imvukuzane isikuphi isigaba. Nxa sisesigabeni sokuqala kumbe esesibili, iyabe ingakaze yamemetheka emzimbeni. Ngemva kwalokhu sekuzobonakala ukuthi umuntu uzakwelatshwa njani.
UDr. Chingozo uthi indlela ziningi zokwelapha limvukuzane ngemva kokutholakala ukuthi umuntu engabe elayo.
Kunendlela ezintathu zokwelapha imvukuzane yevele. Okokuqala, yikuhlinza umuntu nxa ehlinzeka ukukhipha ivele lembilaphi. Okwesibili, umuntu uyasiwa ku-oncologist ozabona ukuthi asebenzise yiphi indlela ezokugoqela eyokuqala ukupha imithi okuthiwa yi-chemotherapy. Okwesibili, yikutshisa okuthiwa yi-radiotherapy. I-chemotherapy kuhlatshwa umuntu imithi emthanjeni yegazi ezafika ilwisane lomkhuhlane emzimbeni. Lokho abathi yikutshiswa kuyabe kusetshenziswa i-X-ray ehlasela ama-cells ayabe elomkhuhlane. Abantu bathi umuntu uyatshisa ngenxa yokuguquka kombala womuntu ngemva kokuvela ku-radiotherapy, kodwa i-radiation ayitshisi ngokwayo.
Uqhubeke ethi ukwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane kulakho ukudala ezinye inhlupho ezinjengokulahlekelwa zinwele, ukuswela inzalo lokunye.
Kulokunye okubonakalayo nxa umuntu eselatshwa imvukuzane yevele ezifana lokuthi umuntu engehluleka ukuba labantwana, kodwa into enhle yikuthi limvukuzane ivame ukuhlasela abantu asebeqedile ukuba labantwana. Labo nje kulamalanga sebesiba baningi ontanga abatholakala belayo. Lezi ngezinye zezinto ezikhulunywa kuqala lezigulane bengakaze beqale i-chemotherapy. Kuhle kubonakale indlela zokuthi kungenziwa njani.
Kodwa uDr. Chingozo uthi imvukuzane nxa ingatholakala masinyane iba lula ukwelapha.
Imvukuzane nxa ingabonakala isasesigabeni sokuqala kuba lula ukuyelapha. Uhlupho yikuthi iningi liyaphuza ukuya ezibhedlela, kodwa nxa abantu bengahamba kusasemasinyane kuba lula ukulwisana layo njalo. Kodwa nxa bengaphuza ukuyelatshwa, ilakho ukuthi iphinde imhlasele njalo umuntu.
Abesilisa labo basengozini yokuhlaselwa yile mvukuzane laloba nje beyisilinganiso esiphansi kulabesifazana.
Amadoda lawo ngoba alenyama yamavele ayahlaselwa yimvukuzane yevele njalo kuyafana ukubonakalisa kanye lokwelatshwa kwakhona. Lakubo kuqakathekile ukuthi ibonakale lokwelatshwa masinyane. Kubobaba imvukuzane itholakala kumuntu oyedwa ekhulwini. Nakubobaba iyafana izigaba, ibe neqhubu elincane, imvilaphi kanye lokunye. Wonke umuntu kumele ahlolwe nyaka yonke, enze okuthiwa yi-mammogram, khona izakwelatshwa masinyane ingakaze imemetheke.
Wengeze ethi kuqakathekile ukuthi umuntu abezazi isimo sakhe ngokuhlala ezihlolisisa umzimba wakhe.
Kuqala yayibizwa kuthiwa yi-breast self-exam, khathesi sokuthiwa yi-breast self-awareness. Umuntu kumele azazi ukuthi unjani, abekwazi ingono yakhe kanye lombala wamabele akhe. Lokhu kuyasiza nxa umuntu engalandzelela inguquko kanye lokunye okungabe kukhona. Umuntu ngame phambi kwesibuko ezihlole sikhathi sonke.
Ukwelatshwa kwemvukuzane kuya kuguquka minyaka yonke, njalo intengo yokwelatshwa ivele iphezulu emhlabeni wonke jikelele. Kuleminye imithi esikhona ephungula izehlakalo ezifana lokuphunguka kwenwele nxa umuntu eselatshwa kanye lokunye okujwayelekileyo. Iningi labantu liyesaba ukuyahlolwa imvukuzane ngenxa yokwesaba nje, kodwa ukuhlola kuyasiza ekulondolozeni impilo lomkhuhlane ungakaze umemetheke, njalo kusaselula ukwelapha. Abantu bayakhuthazwa ukuxhasana njengemuli ekulisaleni lemvukuzane yebele ngoba iselapheka. Nimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.